sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuLwezi 2023 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje ibandla le-CCC lithi lizaphindela imithethwandaba kusasa lapho eliphikisa ilungelo likamnumzana Sengezo Chabango ozithi ngunobhala jikelele waleli bandla elokuxotshisa amalunga e-CCC ePhalamende, eSenate lakuma-Council esithi awakhethwanga ngemfanelo.
I-challenge vele ekhona kathesi ukuthi ngubani i-CCC, ngoba i-CCC ngendlela osokufakwa ngayo kukhanywani ngupresident kuphela.
Umteni kamoyi uRaman Gumbo obekwe izolo emathuneni e-Lady Stand Symmetry kobulawayo uthi impilo iza kuba lukhuni engasekho.
Ngizizwa sengi-right, ngizizwa sengithabile, sengikhululekile. Angisoze ngithole elinye ithuba lokubonga ngoba indlela ubaba wami angenzala yona.
Idolobho lakobulawayo seliqoqe umhlangano omkhulu kwele South Africa kuyona le iviki wokuhuga osomabhizinisi ukuthi betshale imali yabo kunhlelo zokuthuthukisa leli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Idolobho lakobulawayo lithi seliqoqe umhlangano omkhulu kwele South Africa kuyona le iviki okuhuga osomabhizinisi ukuthi betshale imali yabo kunhlelo zokuthuthukisa leli dolobho. Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard ozachasisela lomhlangano inhlelo zakobulawayo ulobe enkundleni yebulenjini lamhla ukuthi umhlangano lo uqoqwe kwele South Africa ngoba yikho lapho kulabo somabhizinisi abaningi asebetshengise ukuzimisela ukusebenza le dolobho lakobulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhangelele ukuphindela imithethwandaba kusasa lapho eliphikisa ilungelo likamnumzana Sengezo Chabango ozithi ngunobhala jikelele elokuxotshisa amalunga e-CCC ePhalamende, Senate lakuma-Council esithi awakhethwanga ngemfanelo. Igqwetha elimele umnumzana Chabango, umnumzana Ngqobani Sithole, uchasisa kabanzi ngodaba olukhangelelwe ukuhlafuna kusasa lokunye okuphathelane lalo.
Kula malunga awe party ye-CCC aqotshwe i-CCC isebenzisa u-Secretary General wayo uSengezo Chabango. Amalunga la ahamba enkantolo esithi wona afuna ukuthi abuyele. Amalunga la athe efikile enkantolo, inkantolo ephakeme eseyalali yayichitha lolo daba. Basebe aphila besiya e-Supreme Court. Thina lo Sengezo Chabango njengamadoda akhe besichallenja abantu labani ukuthi i-CCC ibaqothile njalo bona ukuthi bengakhulumi nge-CCC bephonga ukuthi ngamalunga e-CCC yona i-CCC ithulele akubancedisi. Ngakho-ke kwasokufika esikhathini sokuthi inkundla ephakeme yavumelana lathi lachitha lelo daba. But sebehambile e-Supreme Court iyangena mhlaka 1 December. Just fast forward. I-CCC yazobuya yona isithi no i-CCC njalo ethi uSengezo kayimanzi as a member. Kodwa i-CCC leyo ebuyileyo sine problem layo ngoba ngumuntu othi yena uyi-CCC ebuya lencwadi athi ibhalwe ngu-president we-CCC uChamisa. Ngakho thina sasesibuza ukuthi kanti nxa incwadi leyo esithi i-resolution ibhalwe nguChamisa, why uChamisa engabuyi enkantolo kumbe afake i-affidavit? Ngoba kuyabe sokufanana lokuthi siyamnyeya esithi yi-hearsay. Ngakho-ke yona le indaba yindaba ezangena nje kusasa, yes, ngo-2 emini High Court yaRara.
Libona luqhubeka njani udaba lolo? Lelo bufakazi obuqinileyo yini kwelenu icele?
We are very confident ukuthi sizaphumelela ngoba ngendlela esikubamba ngayo sikubamba ngokunono okuphezulu. Challenge vele ekhona kathesi ukuthi ngubani iTriple C ngoba iTriple C ngendlela osokufakwa ngayo kukhanywani ngupresident kuphela. Any other person usefana nje njengesithuko ukuthi ngakade ku-Triple C sokumele ukuthi upresident athi ukuthi namhla uku-Triple C kumbe kusasa kawukho. Isitshintshile linto le. Wonke umuntu has lost ama-positions, wonke umuntu has lost i-membership. Into ezama ukulungiswa lapha ngubaba uChabang. Kulezinye izindaba ezesifayeliwe sezingathi zingathi ziba lihlekane. Wonke umuntu sekwanza ukuthi abuye athi kusengezwe lawo somemba, lawo somemba. Kule problem ephathini. Kodwa we hope ukuthi iphathi izahlala phansi kulungisise. Ngoba kuqakathekile khonokho. Ama-cases akhona ayafayilwa, asefayiliwe, sidila nawo. Sicabangele ukuthi kusiyabamba amaviki amabili, ama-agent applications sesigcetshe ngawo, sesidila lamasamanisi angathi azathatha sona isikhathi esingathi 3 days. Akuncedi ukuthi abantu bebe besithi wena uthunywe yilokhu, wena uthunywe yilokhuyana, wena uyizani, wena uyini, wena uyini. Kuyukuthi kule problem abantu abayazi efuze ilungisiswe. That is not going to assist anyone.
Lo umnumzana Ngqobani sithole iqotha elimela umnumzana Sengezo Chabangu ozibiza ngokuthi ngonobhala jikelele we-CCC sixoxela ye ekobulawayo. Siphinde saxoxa lo Nkosazana Sithabile Mlilo, ilunga le-CCC ongomunye wabaxotshiswa ngumnumzana Chabangu edale lephalamende emele isigaba sakobulawayo kuhlandla lwabesifazana ephalamende.
Ngiyaphenduka yinto eyasimangalisa sonke ukuthi khona siyaphenda izizuka nje ekuseni sokuthi akhona selixoshwa ngumuntu ezithela nge-interim SG. Yinto emangalisayo kakhulu ukuthi kathi yena interim SG ubengaphi elalongi izinto nxa kade sithi ziyayonakala because bemele ukuthi phela erezi i-alarm njenge-interim SG.
Ngezinye indlela lilokhu ligcizelela ukuthi ngempela alimazi umnumzana Chabang kubandla le.
Ebandleni leli lingakhangela lizabona ukuthi khona bekuna abantu abathiwa khona ama-class leaders and then ama-class leaders zibe lama-class board members and then zibe lama-chief champions. Lelo yiwo abamsebenzelabo ethi hamba ekhethweni lelo lika-23 August 2023 njengebandla lesikwazi ukuthi ayibandla lethu anika lihlale phansi ukuthi khona sibone ukuthi khona bengalungisa njani ekukhethweleni besikhangelela ukuthi njengokade sihambele ekhethweni lolu abantu bezahlala phansi belungise-ke lokho kwabe kuthi kulungise kubeke nasezinyeni kuyabutshalwane lokhu kwedikhala ngakho ungayena esikhona le ulilunga lethu ehlale phansi elungise lathi kuthi asinto esihambe so singahamba shithi ngiyabona ukuthi ibe ibandla lethu lihumelela linjalo.
Lo Nkosazana Sithabile Mlilo, ilunga lebandla le-CCC esixoxelaye ekobulawayo. Umndeni kamuyi uRaman Gumbo obekwe izolo emathuneni eLady Stanley Cemetery kobulawayo uthi impilo iza kuba lukhuni engasekho. URaman obengumqeqeshi wezenguqu olodumo olukhulu ubhubhele esibhedlela seFrancis Town eBotswana ngemva kokugula okwesikhatshana mhla ka-10 kuyona le inyanga. Umngcwabo lo ubulamakhulu lamakhulu abantu kuhlanganisela abezenguqu, ingatsha zikahulumende kunye labasekeli balomdlalo. Kubika intatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Unkosikazi kaRaman uVirginia Gumbo ongumfundisi emandleni lakhe eBotswana uthi usazama ukuzwisisa ngesehlakalo sokufa komyeni wakhe.
It's really a tough moment. It's a tough moment. I'm here to do a reset of my mind. The events that happened in this past week. Ngibonge kakhulu uthando kuyaduduza nxa ulahlekelwe usuthola ukuthi abantu balothando lungaka.
Indodana kaGumbo yakuqala ubukhosi ithi iduduzwe ukubona abantu abaningi okwesabekayo bezokhalela uyise.
Ngiyabonga, ngizizwa sengi-right, ngizizwa sengithabile sengikhululekile asoze ngitholele ithuba lokubonga indlela ubaba wami angenzela yona.
Omunye umdlali wezenguqu owadlala loRoman Gumbo kwi-Highlanders la uqembu lesizwe u-Alexander the Cool Ruler Maseko uthi kuhlungu ubhubha kukamisa Cash elinye njalo igama lokudlala likaRaman.
Silahlekelwe mfowethu, silahlekelwe too much. We lost a very very serious hero, umuntu obenguye kajengaguqula izinto eziningi for the youngsters and for all the other players like abafana lapho esadlala nabo.
Amazwi kaMaseko agcizelwa ngo-Amin Somapiri owayeumngane kaRaman njalo badlala konke kubhoso.
Ngizwa ubuhlungu kakhulu, I'm lost of words. Ngikhuluma ngomngane wami, he was my best friend, he was a brother to me. I can't believe ukuthi uRaman namhlanje sekho. Ngiyifuleka lokukhuluma ukuthi ngathi because nguye umuntu kade ngingane wami ekade ngisiya naye ama-deepest secrets ami.
Omunye umdlali wenguqu waba lodumo eqeqesha ngumuyi uRaman Gumbo uzenzo zemuramoyo uthi ura ube nguyise.
Wayengasokhotha kuphela egrawundini, wayekhotha even laphandle empilweni zethu. Lahlekelewe kakhulu, sijabulile kakhulu, especially thini class of 98. Sibuhlungu kakhulu.
Oqeqesha kwale Botswana njalo wasebenza engumseli kaRaman Gumbo, uMandla Mpofu uncoma iqhawe lenguqu.
Sethi liphekezele iqhawe, into engayithabela nje ukuthi knowledge yakhe yonke ayelakho ukuthi yena wapi. Sizosala siwasebenzisa.
Inhlanzo yezenguqu emhlabeni wonke jikelele eFIFA yethule umbiko wenduduzo kumuleko Gumbo uRosemary Mgatsa weZiva Normalization Committee uthi laye udabukile.
Siyabonga uNkulunkulu ngesikhathi asinika kona uRaman. Lala kahle, siza kukhumbula your legacy that you left, we always cherish it.
Ugumbo wadlala eHighlanders liqembu lesizwe lama-Warriors, wabuya wabe ngumholi wamaqembu la njalo usebenze lamaqembu ezenguqu amaningi athiyeneyo kwele Zimbabwe, Malawi, South Africa leBotswana. Ubhubha kwakhe kujabule umdeni wakwaGumbo labantu abaningi. Uhulumende weZimbabwe uncedise kwindleko zemva kaRaman Gumbo. URush ebele eminyaka engamathuma esithupha njalo uncwatshe nelanga azalwa ngalo emangcwabeni eLady Stanley kobulawayo izolo. Himele sito 7 ngobulawayo igama lami as Jesus ba.
Le yistudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ithi abantwana abedlula amathumi amathathu lanye 31 abagulayo njalo abazalwa isikhathi sabo singakafiki ama-premature sebesusiwe esibhedlela seShifa eGaza njalo sebethwalelwe esibhedlela esiseGibhithe lamuhla. Amabutho e-Israel ahlasele isibhedlela lesi ngeviki edluleyo kumpi esaqhubeka phakathi kwele Israel lele butho leHamas. Amalunga enhlanganiso ye-WHO ahlole isibhedlela seShifa izolo njalo athi sesibhidleke kakhulu. Kusenjalo abe-Palestine ababili babulewe izolo ebusuku empinile. Amabutho e-Israel aze ahlasele e-West Bank kulelo lizwe.
Sigcina amasiko
wethu,
owenze
sigcina
amasiko wethu.
Namhlanje kweziphathelane lamasiko sixoxalo uNkosazana Lilian Dube othole izicoco ezimbili ezokumhlonipha emsebenzini wakhe wokuqeqesha abantwana besikolo seMabhokojwane Primary School ngemigitho yesintu kwinhlanganiso yeMathebelele Cultural Awards.
So esasikolo ngisabantwana besikolo abagida i-traditional dance engibatrainayo ukuthi bagide imigido etshiyeneyo etholakala kwele Zimbabwe nakomakhelwane abanjengeBotswana. Besila umgido weBotswana wethuthubo oyi-1 lamanye ama-traditional dances atholakala eMathebeleland lemo Zimbabwe ejikelele. Esami ngesokuthi ngibe ngu-best trainer obetraina khona lapho i-traditional dance. ukuthi ngitrene yabangcono kulabo yabanye bonke, so yikho okungenze ngathola.
Selake lanqoba yini kwenye imincintiswano eselaphatheka kuyo?
Ah, sesanqoba kaningi. I think from 2017 ngiqalisa i-traditional dance emabhokotwana. Sesike sahamba ku-national kabili, i-province sesibambe kaningi. Lanxa besidliwa ku-provincials but besifika kuma-provincial competitions.
Kahle kahle kuyini okukunika umfutho wokuthi ufundise abantwana imigido le? Kungani waba lokuyikhwabitha?
I think okunye okwangenza ngayikhwabitha ukuthi like ngathi esintwini siyabona ukuthi abantwana basawazi amasiko, mbona ukuthi abantwana baselanhlonipho, abaselambeko, ngoba basakwazi vele ukuthi ekadeni kwakuvele kusenziwani, njalo la masiko ethu asalandelwa ngendlela ayilandelwa ngayo. Ezinye izinto sezisonakala nje mahlayana. Nganika nje example seduzane njengezulu, izulu kalifani kanjengakekadeni elalikwenza, kungenxa mhlawumbe yokuthi abantu abasalandeli amasiko. But abantu mbona ngani singabukela emasikweni ethu akudala sasivele siyikho khona, mbona ngani abantwana labo bangaba lenhlonipho, babe lembeko, babekwazi vele ukuthi kumele kenzeni, kungabi lalokhu esibabona bekwenza behlala ezitaradini yazi benatha nalabo njengulani. Yazi kunzima.
Ngezinye indlela liyabafundisa la masiko, bawamukela njani?
Sebesibatshela ukuthi umgido lo wawugidwa kutheni, ugidelwani. Kunezinto zangikhona kulama-artifacts angisho ayatshiwo ukuthi lawa ngawani lakungokwani. Like umgido webhiza, umgido wehosana, they know ukuthi kumele ugide nxa usayacelwa izulu. Kule mgido eyenzakala nxa uvuma. Labafana lamankazana nje bayakuthakazelela kakhulu, bayebe bebaningi futhi ukuthi bayebe befisa ukuthi ngabe ngibathatha bebaningi kodwa kabe kungavumi. So lami ngiyabe ngithatha nje ixeka ihlekana nje elilingeneyo.
Lifuna ukuqhubeka lize liyefika ngaphi ngemgido yenu?
Ukuthi thina nje siseprimary ngisho, kodwa abaningi ebengibe labo abanye from 2017 bakhona sebengenile kwamanye amaqembu labo abeyenza izomgido zembuvu, ebeyenza entertainment lani, labo asebekuthethe sokungumsebenzi yabo esebeyenza. Kunabanye abantwana sile abafana i-5 basebekwenza khona lokhu sabangena kwamanye amaqembu.
Wasebeziphilisa ngapho?
Sebeziphilisa ngapho.
Ungatshiyela abalaleli ingcazelo mhlawumbe abanye sebelibele ukuthi umgido onje ngowani, njalo ukhatshwa ingoma enjani?
Iyosana siyabe sihlabela ingoma sebebayebecela izulu. Ibhiza lalo liseduzane liyaligidwa ngabobaba ikakhulu. Iyosana kakhulu kudala ivele igidwa ngabomama. Lalena enye imbakhumba. Imbakhumba ngumgido ikakhulu ugidelwa esishoneni, kodwa uyabe ugidwa ngesikhathi nxa abantu sebeqedile ukuvuna. Isithitha siyagidwa uyesathini naxa ethethela lalapho bayafikela.
Lo nkosazana Lilian Dube, ingcwethi kwezemigido yesintu, osanda ukwamukela isicoco kunhlanganiso yeMathebeleland Cultural Awards ngesizwe ezesiKristu.
Lamukela kuhlelo kuselela umoya igama ngutungamile nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Neviki elelileyo bathandekayo benkosi njebazohlanga ngaloko olunye uhlelo lukavuselelwa umoya, sikhangele ngokuloba kukaLuka chapter 11 verse lika-11 lika-4. Nxa bekhona abangazange babe lethuba lokuzwa ukuthi indaba leyo ithini, sizathi ngokuphangisa nje sibuye sibale khonapho ukuthi sihambe nini ndawonye. Luka isahluko sika-11 ivesi lika-11 siyakuphola ufundeka kanje: ngimuphi yini onguyise oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Kwero, uma icela iqanda ayinike ufezela na? Sikhulumile ke ngesikhathi esedluleyo labe behlana khona, sikhuluma ngokwenzakala emndenini ukuthi abazali kabalaleli izicelo lezikhalazo zabantwana. Nxa besenelisa kuyinto enhle kababenzeli, nxa kuyinto engathi iyabasinda iyabaxaka ingaphezu kwamandla abo laba abaphendule ngendlela etshengisela ukuthi bazwile njalo babaqakathekisa abantwababo bangabachaphazi ngitsho ngenkulumo lokhu abanye babethi nxa abantwana betshela abantwana baphendule ngenhlamba uJesu mhlawumbe unyekhuma ngabo namhlanje besisifundo ngithanda ukuthi esiselule sithi khangele kabanzi ngempilo esiziphilayo emphakathini lapho esihlezi ngakhona sihleli labasikhokhelayo abangathi bangabazali bangabaphathi bezigaba ngendlela ezishiyene wabangaba ngosobhuku babe ngobhizinisi mina balezikhundla ezinkulu bonke nje bona abantu okhansila member of parliament sekuthondayo kubo abaphathi bentambo zikahulumende laye uhulumende ngokwakhe bakhangelelwe ukuthi benzele abantu izinto abazicelayo kungakhathalekile ukuthi lezo zinto ziphuma ezikhwameni zabo okunye kwabo uvela uhulumende okunye kwabo uvela kulabo abalenhliziyo yokusiza kodwa engikuthanda kakhulu yileli gama ukuthi labo bantwana nxa becela inhlanzi inhlanzi ngayifanisa lokuphila izinto ezibaphilisayo nxa abantu bedinga ukuphila kubo abaholi laba esingathi bafana laboyise kabenzelwe lokhu okuzabenza ukuthi baphile kahle bangaze bahlukunyezwa njengoba ujesu esitsho ethi kambe umzali opheleleyo umntwana angathi ecela inhlanzi amnike inyoka kodwa siyakubona phakathi kwempilo zethu bakhona abaholi labakhokheli endaweni thi banike abantu inhlanzi babanika inyoka yibo okukhathazayo khona lokhu kuze kuthi lanxa bekhalaza ngezinto ezisemehlweni abantu ezibonakala bakhalaza ngezigolani bakhalaza ngemigwaqo bakhalaza ngezikolo ngezibhedlela bakhalaza ngakho konke abantu kubona laba ababakhangeleleyo ukuthi babahole kahle kanti-ke abanye impendulo zabo lokwenza kwabo uyazibonela nje ukuthi laba abantu bacela inhlanzi yebo bafuna ukuphila kodwa laba ababaholayo babanika inyuka abantu bacela ukubana labo baphiwe into ezimnandi labo kungafananisa leqanda kodwa ayiphiwa inkume kuthiwe kayihle lokho kuba yisiqalekiso kuyisinengiso kunkulunkulu unkulunkulu uthi lina baholi lina bakhokheli eliphethe lapho elingabe liphethe ngakhona ake lilalele ukuthi abantu bakhala ngani linganambethi lodwa leyo nhlanzi bona baphiwa inyuka lenkume akusebenzi njalo unkulunkulu akakuthandi lokho kansi sikhulekele baba thixo engcibe sicela laba abasiphetheyo xa sikhalaza kubo basizwe basilalele nezikhalazo zethu ujesu siyakhulela amen
sibonge ke umfundisi Thandeko Zinti Mkandla ngohlelo vuselela umoya asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
siyabonga ntungamili kesizwe ezabatsha
siyalamukela kuhlelo lwabatsha igama lami ngutaba kancube namhlanje kuhlelo lwabatsha sixoxa lonkosazana mhlela usizo ncube oqhuba umsebenzi wokupheka unkosazana ncube ulesikolo njalo esifundisa ukupheka eseschool of food africa esifundisa abantu eharare kanye lakobulawayo
i-gastrotourism yi-experience ehlose ukukholisisa izivakashi zakuleli kunye lezemazweni omhlaba wonke jikelele ezithakazelela ukuzwisisa ezamasiko kuhlanganyelwe ukudla okushiyatshiyeneyo ikakhulu okomgangatho ophezulu what we call indigenous foods okwakithi kutshadiswe lokudla okomhlaba wonke jikelele njalo okushiyatshiyeneyo emazweni esenge ngahamba ngafunda kiwo
ekuqaleni i-Global Village Chef's Table inhloso yenu ngeyani
i-Global Village Chef's Table is an exclusive platform ehlose ukubukisa nokubonakalisa ubuhle belizwe lakithi ubunandi bokudla kwakithi esikuthi khona i-indigenous cuisine kutshadiswe lokwamazweni entshonalanga lasempumalanga American cuisine, European cuisine, Asian cuisine phakathi kwamanye ama-cuisine esikufunayo ukuthi abantu bakwazi ukuxhumanisa ukudla lamasiko babe lenzwisiso yokuthi njengoluntu umhlaba ufana le village njalo siyakwazi ukuthi sithole ukuthula nokuzwanana nokuthandana sisebenzisa ukudla.
Kuyini owawenza ukuthi ukhethe lo msebenzi phakathi kweminye imisebenzi yonke?
Mina ngazala ngincane kakhulu esikhini esilungu i-teenage motherhood. Ubunzima engahlangana labo yibo bangifuqayo ukuthi ngizithuthukise kwezemfundo ephathelane lo msebenzi wezandla. Ngakho-ke ngahamba emhlahlandlela ngathola ukuvuleka ithuba le-apprenticeship in culinary arts. Nga-apply-a nje ngenhlahla enkulu ngabizwa eVictoria Falls Safari Lodge for interview. Ekuhambeni kwami ngagada ibhasi eyayigcwele abelungu abavelayo emazweni ashiyeshiyeneyo omhlaba. Ngathola ithuba lokuxoxaxoxa labo ngananzela ukuthi yiyo le nto engiyithandayo. Xa ngingathola ithuba lokuthi ngifunde ngifike la okulezinto ezinje khona ngajabula kakhulu. Ngenhlanhla enkulu ngaphumelela kwi-interview yami ngafunda e-School of Hospitality and Tourism obulawayo ngaqeqesha. Yikho-ke ekusebenzeni azimisela ukuthi ngizaba le bhizimusi elizathuthukisa abantu ngokuphela. Manje ngiwumqondisi wesikolo se-School of Food Africa.
Ungathini kwabasakhulayo abathi bona balothando lokuthi benza umsebenzi wokupheka njalo bayawenelisa kodwa belokuthandabuza okokuthi kungaba ngumsebenzi ongabaphilisa na?
Mina ngiyintombazana yasemakhaya ngokobhekwele emakhaya iKhezi number 39. Ngangingakhangelelanga ukuthi ngala engivela khona ngingahamba isibanga esingaka empilweni. Ukupheka kwangitshintshela impilo, kwangisiza ngaqala ibhizinesi lami lokufundisa abanye ukuthi ukupheka kuyakwazi ukuthi kujime. Sengahamba amazwe ngathola ithuba lami ngalokho engikwenzayo ngafunda e-America iMandela Washington Fellowship eyangivula amehlo ngananzelela ukuthi hayi lami nginganqedisa abanye abafisa ukusithuthukisa ngokupheka. Manje ngiqondisa isikolo sokupheka kuthiwa i-School of Food Africa. Abafuna ukulolonga ama-skills abo okupheka, befuna ukuthi baqale amabhizinisi okupheka, bebadinga imisebenzi endaweni ezibhatala imali ethe xaxa, kumbe abafuna ukulondoloza impilakahle yabo ngokudla, bangabuya e-School of Food Africa ibafundise.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lonkosazana Mhlela Sizo Ncube oqhuba umsebenzi wokupheka njalo engumqondisi wesikolo sokupheka eseSchool of Food Africa esifundisa abantu eHarare kanye lakoBulawayo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyabonga Taboka. Iqembu lesizwe elama Warriors namhlanje lithole umklomelo walo wesibili eRwanda kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Intatheli ezindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe libe ngutshiki lobhanqa 1-1 leli Nigeria emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeHuye elizweni leRwanda namhla emini. Ohlohlele iqembu leZimbabwe ngoKnowledge Musona ngehlandla lakuqala ilo mdlalo kuthiye leNigeria lilinganiselwe ngukelechi Iheanacho ngehlandla lesibili lo mdlalo. Limpumela ithiye omabili amaqembe lemiklomelo emibili iqembu ngalinye njengoba leZimbabwe libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leRwanda emdlalweni walo wakuqala kuthiye leNigeria lona libe ngutshiki lobhanqa 1-1 leli leSotho ngosuku lokuqala olomkhankaso. IZimbabwe leNigeria yazikusuka sika group C ndawonye leBenin, leSotho kanye leSouth Africa. Iqembu elizaphutha imidlalo lihlezi phezu kwengalane yilo elizahle lithole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqoqwa ngamazwe abalisayo leCanada, iMexico kanye leUnited States ngomnyaka ka-2026. Iqembu leSouth Africa yilo elihlezi phezu kwengalane ngemva kokunqoba elikwenzele leBenin nge-2-1 ngomgqibelo. Ngolwesibili iqembu leSotho lizadlala leBenin kuthi eleRwanda lizadlala leSouth Africa. Kolunye udaba olumelana nomdlalo kuqhube kule midlalo emibili namhla yesigaba seKasilaka Premier Soccer League yona iphele kanje. Iqembu leManchester Diamonds linqobele iIslanders nge-2-0 ngaseKipo ukuthi eleRenta Vicha elobulawayo Chiefs nge-1-0 ngaseNational Sports Stadium. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.